imigwaqo emadolobheni amaningi igcwele ingcekeza emangalisayo. Kuyaphithizela emigwaqweni kobulawayo eHarare, eGweru, eKhadoma, iMashingo, iBeitbridge lamanye amadolobho. Ingcekeza le iveza ukuhlupheka okumangalisayo kwabantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abagijinyiswa ngamapholisa nsuku zonke azama ukubasusa emigwaqweni ibafake endaweni ezikhethwe ngamakhansili. Iningi labathengisa impahla bathi indawo lezi kazilunganga ngoba akulabantu abahamba duzane lalapho, ngakho-ke bagcina bengena enzikini zamadolobho lapho abaphandela khona imuli zabo. Omunye wabathengisa emigwaqweni ngunkosikazi Siza Lobuhle Mabhena othi bahlangana lobunzima obumangalisayo ngenxa yemithetho ekubeka sobala ukuthi kumele bathele imithelo ebavumela ukuthi bathengise impahla.
Imithetho eyenza kube nzima kusebenza njengama-vendors iyona le yokuthi kulezindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona lama-licenses abo ayadura, and umthetho wama-license lo usithwalisa nzima, especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadale lawo ma-license lama-medical. Ama-medical reports la befuneka, they are too expensive. Kunzima ukuthi size siwathole kami. Ngabe kuthiwa siyathola kwezinye indawo ezi ngabe kungcono.
Indawo eziningi okuthengisela khona abantu akula zambuzi, kuthi nxa zikhona ziyabe zingcolile. Unkosikazi Martha Moyo uthi ukusweleka kwezambuzi kwehlisa omama isithunzi njalo kubangela ukuthi imikhuhlane imemetheke lokuhlukunyezwa kwabo.
Ukuswelakala kwamathoyilethi endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu, ngoba umama uyamthola esesebugodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho rayithi, futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usuke uthole ezokuthiwa ubanjwe iganga yavo ezama ukuzinceda khona ngale. Le mkhuhlane yamemetheka sibili kakhulu nxa ngoba abanye omama bayabe bethengisa belabantwana, ukuthi imikhuhlane yabantwana bayabanjwa imikhuhlane masinyane, le ndawo yethu igcina ingasahlanzekanga. Kade sikucela kakhulu ukuthi amakhansili asakhele ema-toilets ukuze kube lula ukusebenza, kuphungule futhi lokumemetheka kwemikhuhlane le lezingozi zokubanjwa iganyavu.
Unkosikazi Patience Dube uthi amapholisa ayabathathela impahla ngenxa yokuthi abala ama-license njalo baphila ngokubafumbathisa, okwaziwa kakhulu emadolobheni lakobulawayo ngokuthi ikudiza.
Ukuziphilisa besikwanisa ukuziphilisa kuhle, but khathesi silama-challenges esihlangana lawo. Amapholisa, omakhokhoba bayasithathela izinto vela kusaphileki emgwaqweni. Kunzima, asivunyelwa. Bathi kumele sibe lama-license okuthengisa. Nxa ungela babuya bekuthathele into zakho behambe lazo, and it's hard to recover ngoba vele abakuniki khona ngale. Silongeza ungela license vele abakuniki. Baphile siphila ngokudiza emgwaqweni, lanxa ungadiza still babuya futhi bebelithathele. So gcina sokunzima ungasakwazi ukuthi yenze.
Umnumzana Milton Dewa laye othengisa emigwaqweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe uthi ikhansili iyabathathela impahla, okwenza behluleke ukuthi babhadale imali yemfundo yabantwana ezikolo, bebhadalele izindlu kanye laleyo mali efunwa yikhansili.
Siphila nzima lapha, kula msebenzi singathi sizame ukuthi lathi siziphilise. Isikhansili yasithathela and no refund izinto zakhona, sikwazi ukuthi ziya ngaphi. Ngapha ezindlini lapho sihlala khona futhi bayafuna imali, thina khonapho sabe sizama ukuthi sidinge imali yokuthi siyebhadala isikhansili imali ye-rent. Lezikolo abantwana bethu bafunda ezikolo zesikhansili, but ngapha sizama ukuzincedisa ukuthi sithole imali yokubhadala ezikolo. Ngapha babuya besithathele, angazi ukuthi bafuna senze kanjani. Ngapha akulamsebenzi, ama-industry avaliwe.
Impahla zabo zingathathwa abathengisayo abazitholi lanxa bengazilandela kukhansili. Ngalokho uDube uthi nxa esethathelwe impahla uyaqala kutsha ukuyaboleka imali ukuze enelise ukuqhubeka ethengisa.
Khonapho ma sebengithathele sengiqalisa ukuthwala nzima, ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimbazwe ebantwini. Imali zakhona zabe zizala times two.
Umnumzana Mike Ndiweni okunhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Trust uthi imithetho yedolobho lakobulawayo eyokuthengisa emigwaqweni seyachiywa isikhathi.
Umthetho lo okakhansile esithi urban councils model workers and street vendors by law ka 1976 usuchiwe isikhathi ngoba kwananzelelwa wabunjwa isikhathi samakhiwa amakhiwa ayengafuni abantu abamnyama ukuthi bathengisele edolobheni yayiyindawo yabo so wawubenzela kuhle kathesi sokungizibuse umuntu omnyama selelungelo ukuthi angene edolobheni laye adinga imali njengomuntu wonke ngakhangela kusekelo sombuso seZimbabwe usection 24 ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele abeke ambe enze imizamo yokuthi umuntu weZimbabwe abe lelungelo ukuthi asebenze kungalamgoqo kungalameva amhlabayo kodwa nxa ukhangelela umthetho uthi khona na akungathengiselwa idolobheni lonke lakobulawa kusukela kumasocha avenue kuze kuyetshaya ku-15 avenue umthetho oncindezela abantu abamnyama ngokunjalo sithi kulaka city council ukhangele ubhale umthetho omutsha ozahambelana lesekelo sombuso yikho into yokuqala esiyifunayo nale
sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zekhansili ngodaba lolu amafekithali amaningi kobulawayo avaliwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe lokhu kukhanya kubangelwa nguhulumende okuthiwa kadlelani kanye lamanye amazwe njalo sowehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo uhulumende wetheswa umlandu wokuthi ukhahlameza lelungelo likaZulu kodwa ke uhulumende uthi konke lokhu kubangelwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga ngimele istudio 7 ngikobulawayo Ningubathabile masuku.